Belém.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 1 lwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokuthi umnumzana Sengezo Chamangu ulemvumo na yokuxotsha amalunga e-CCC edalele parliament, senate le council luza ngena emthethwandaba kusasa.
Kodwa yena ubaba uChabangu hayi is in high spirits, uzibona ukuthi ngendaba yomthetho lamaphepha abo wabonile, hayi akukho okutheni. Even yena umongameli akamchallenge ubaba uChabangu ukuthi
amagqwetha alwela ilungelo loluntu asekhweze amaphepha enkantolo ye-High Court ecela ukuthi yesule umthetho obizwa njalo ngokuthi Patriotic Act ngoba isithi awukho emthethweni njalo uncindezela ilungelo loluntu.
Kuyinto enhle kakhulu, abantu beZimbabwe kumele babekwazi ukuthi amalungelo ayasukunyelwa, amalungelo ayalwelwa, amalungelo kakhulekelwa kuphela, uyasukuma njalo wenze, ilungelo liyalwelwa, liyavikelwa.
Ikhansili yakoBulawayo ngomvulo ntambama iphawule uluhlu lwemali ezasetshenziswa ngomnyaka ozayo, ibudget efika phose amakhulu amathathu ezigidi zamadola US 264 million dollars, okulinani lemali elingaguqukanga kulelo elalivele lihlelwe kuminyaka emibili edluleyo.
Okuqakathekileyo ukuthi sizakhamizi sinanzelele ukuthi kambe nguquko bani kumbe ntuthuko bani ezalethwa imali le esiyibhadalayo, ngoba kasiyo mali encane phela imali le esikhuluma ngayo, ama-29 US dollars per month.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba lokuthi umnumzana Sengezo Chabangu ulemvumo na yokuxotsha amalunga e-CCC edalele parliament, senate le council luza ngena emthethwandaba kusasa eHarare. Okudida ingqondo zabanengi ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa swahle wahlela ilanga lokhetho lokuvala izikhala ezavela ngokuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC awedalele parliament alichumi lanhlanu 15 lamakansila alichumi lasikhombisa 17. Okudala omunye njalo umbuzo othi ubengahlela njani leli langa umongameli Mnangagwa engazi ukuthi isinqumo somthethwandaba sizaphuma njani. Abafuna ukuncintisa kulolu khetho oluzenziwa mhlazi ku-9 Mbalakazi sebeqalisile ukukhankasa. Sixoxele isikhulumeli sikamnumzana Chabangu, umnumzana Khaliphani Phukeni, ukuze sizwe okuningi ngodaba lwemthethwandaba.
Kubingelele, ngikubingelele msakazi, ngibingelele abalaleli emakhaya. Hayi, kuyagodola koBulawayo, kuyagodola nje koBulawayo, angazi kuhamba njani. Inkantolo iyahlala ngolwesine ithi kulalela le court challenge efakwe ngabafowethu be-challenger u-interim SG wabo, ubaba uSengezo Chabangu. So njengoba besengijilo nje emaphambilini ukuthi hhayi asiza ukupre-empta inkantolo ukuthi izothini, kodwa yena ubaba uChabangu hhayi is in high spirits, uzibona ukuthi ngendaba yomthetho uku-solid ground akukho nto ezohamba kabi. La maphepha abo wabonile, hayi akukho okutheni. Even yena umongameli akamchallenge ubaba uChabangu ukuthi ungu-interim SG. Umongameli akachallenge nje lutho, akulalutho olusuka kumongameli in the form of affidavit, ngezinye indlela nje ukuchaza ukuthi hayi akaphikisani lento kababuchabanga uyebo yakukhuluma ngale phandle le kodwa makuze enkantolo hayi kazange waphikisana lakho yena so hayi kuyamjabulisa ke lokho SG ukuthi laba abanye laba bakwazi phela ukuthi bona bethi akayena uSG ehe kodwa mangumongameli engakutsho lokho angikwazi ukuthi into abazoyimisa kanjani leyo so sizobona ke sizozwa ngolesine ukuthi kuyahamba kanjani
abanye sibone beloba enkundleni zokuxhumana lapha iTwitter labo Facebook besithi bona kathi vele kungani umnumzana Jabangu esebenzisa igqweta umnumzana uRiri lona kuligqweta eliyazakala limela abantu bezana uPF
hayi msakazi abakhulumayo nje bakhuluma ubuwula bekhuluma ubuwula bengazi ignorant ngesilungu becabani bahlambdani bakhuluma into abangayaziyo ummeli ngumuntu oqhaqhe oqeqetshiweyo eqeqetshelwa ukumela abantu enkantolo ukuthi akwazi ukuthi abeke indaba yabo ngendlela aqeqetshwe ngakhona yena ukuthi ayimele yiwo umsebenzi wommeli akutsho ukuthi indaba singiyommeli hayi indaba ngekababa uJabang uhambise emntwini oqeqetshiwe ukuthi ayimele njengoba nami nje nginje umsebenzi wami ayisikuthi ngikhuluma into esekhanda lami ngikhuluma into ekhulunywa ngubaba uJabang kodwa ngiyibeke ukuthi lizwisise nabezindaba lomphakathi uyizwisise ummeli laye unjalo uqeqetshwe ukuthi ame enkantolo amele ubaba uJabang akhulume indaba kababa uJabang ngendlela atrain aqeqetshwe ngakhona uzokwazi ke umsakazi ukuthi baningi amaloya kuopposition aseke amela abantu bezana umongameli ubaba uChamisa huye phela lo advocate uThabani Mpofu abahamba bayamela izuba leya ijudgment eyeza yaxothisa abantu abanengi umsebenzi ngenotice ye 3 months mina lo engikhuluma nawe msakazi ngangiku national executive naye ubaba uChamisa ngaphakamisa isandla ngayivusa leyo ndaba ku national executive ukuthi akasichazele ukuthi yena njoba iqembu lethu laqala liqalwe yilebha ukwenza kanjani ukuthi ayomela inkampani sidiliza imsebenzi kangaka umongamelo waleso sikhathi ubaba uTswangirayi nguye wathi kimi hayi emuye kube senza umsebenzi wakhe ngahlala ke kodwa nginginelisanga leyo mpendulo kodwa ngayeka ke ukuthi hayi ngummeli ube senza ke lo msebenzi wakhe so namhlanje abahlukane lobaba uRiri laye ngummeli wenza umsebenzi wakhe yibo phela ubuwula ukukhuluma into engayazi ubaba uRiri useke wamela umuyi ubaba uPresident uTswangirayi kwamanye ama case nalawo mbangazo uRiri eqala nje ukuduma ka kungase dume kakhulu wayemele ubaba uTswangirayi but ngoba iziwula ziyamana zikhulume nje zingathi zikhuluma ubuwula ebantwini ummeli uqeqetshwe ukumela noma ngumuphi umuntu odinga umsebenzi wommeli ngiyabonga msakazi
lathi siyabonga ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sika mnumzana Sengezo Jabangu ube khuluma le studio 7 ecingweni ekobulawayo Amagqwetha alwela ilungelo loluntu asekhweze amaphepha enkantolo ye High Court ecela ukuthi yesule umthetho othiwa iCriminal Law Codification and Reform Act obizwa njalo ngelokuthi iPatriotic Act ngoba esithi awukho emthethweni Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights akhweze loludaba emele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika umnumzana Freeman Chari Uchari ufuna isahluko salomthetho esikhuluma ngokususwa kukahulumende embusweni sesulwe ngoba esithi lokho kuyavunyelwa kuyisisekelo sombuso welizwe nxa kwenziwe ngokuthula. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube okhokhela njalo inhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association.
Kuyinto enhle kakhulu abantu bezimbabwe kumele babekwazi ukuthi amalungelo ayasukunyelwa amalungelo alwelwa amalungelo kakhulekelwa kuphela uyasukuma njalo wenze ilungelo liyalwelwa liyavikelwa lokho kwenziwa ngufreeman into eqondileyo umuntu ngamunye kumele asukume ngokuba lomthetho omubi kakhulu ungumthetho wephula amalungelo abantu ungumthetho owephula amalungelo abantu ukuhlangana ukuxoxisana labanye ungumthetho owenza abantu bezimbabwe bahlale besesaba ngakho ke lokho akusukumele ukuyinto enhle kakhulu kufanele asekelwa supportwe ukuze lezi zinto ezisemthethweni ezephula amalungelo abantu zisuswe
athi njalo amagqwetha kaChari Ncube ukususwa kukahulumende eZimbabwe yinto esemthethweni evunyelwa isisekelo sombuso nxa isenziwa ngokusemthethweni ngendlela ezihleliweyo okuyinto amagqwetha la athi iyenqatshelwa ngumthetho lo owe Patriotic Act ungathini ngalokho
yebo iZimbabwe kaso kingdom iZimbabwe kelayo inkosi kayikho inkosi lapho ababefuna inkosi bengafuna ukuthi kube lo president bengafuna ukuthi kube iRepublic kwakufanele ukuthi bakubone ukuthi kuyangena kusisekelo sombuso ngo-2013 ingabe iRepublic of Zimbabwe ibe iKingdom of Zimbabwe sibe kwazi ukuthi silenkosi engasoswayo inkosi ezala abantwana labo babe zinkosi ngokunjalo kodwa ke ilizwe lethu isisekelo sombuso esikhona sipha abantu beZimbabwe ilungelo lokuthi bamsuse uhulumende abangamthandiyo ngokusemthethweni yikho phela kuvotwa yikho phela abantu bephiwa ithuba lokuthi bavume kumbe bale ukuthi umuntu aqhubeke sesihlalweni ngakho ke akufanelanga kube licala ukuthi abantu bathi uhulumende lo kanisamfuni ngifuna aphume as long as lo muntu engaphakamisanga izikhali engahlomanga engachayi umuntu engakwazi umuntu engadubuli umuntu uyabe ehambisana lesisekelo sombuso esithi uhulumende uyasuswa ngokusemthethweni
umthethwandaba wona ubona oluphatha njani lolu daba
okuzabe kusemthethwandaba kakukho nzima ukuthi abahluleli bathathe isinqumo kukho umbuzo uzabe ukuthi kambe abantu beZimbabwe balelungelo yini lokuthi bakhankasele ukuthi uhulumende asuswe ngokusemthethweni ukuthi bahlangane basole uhulumende kumbe bamvume ukuthi kukhona yini kuconstitutioni kumbe kakukho ukuthi abantu balelungelo lokususa uhulumende bafake omunye ngokusemthethweni uma belelungelo lelo kutsho khona ukuthi umthetho lo otshayiweyo uyabe usephula iconstitution ngakho kawufanelanga ube khona nxa abantu bengelalungelo lokuthi bakhulume ngokuthi uhulumende bavumelana laye kumbe kabavumelani laye bakhankasele ukuthi asuke kumbe abe khona ngokusemthethweni kuyabe kusitsho ukuthi iZimbabwe isisukile esisekelweni sombuso lesesikhona namhlanje ngakho ke yikho lokho okuzabe kuxoxwa kuphela akukho nzima angiboni ukuthi umthethwandaba ungashaya likhanda ngento elula kangaka
Hello ke ngumnumzana Fidlela Ncube ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso ye National Consumer Rights Association Ikhansili yakobulawayo ngomvulo ntambama iphawule uluhlu lwemali efuna ukuthi isetshenziswe ngomnyaka ozayo ibudget efika phose amakhulu amathathu ezigidi zamadola US 264 million dollars okulinani lemali elingaguqukanga kulelo elalivele lihlelwe kuminyaka emibili edluleyo. Isiphathamandla sikamanispala esibona ngendleko umnumzana Isaac Matare utshele intatheli zindaba ukuthi enye imali le izasetshenziswa ukulungisa indlu zokuqansa izakhiwo ama-elevator ebhilidi le-City Hall. Kuthengwe imota ezithwala ingcekeza lenye indleko. Ngesizwe amazwi omgcini sihlalo wekomiti ebona ngendleko zikamanispala umnumzana Mpumelelo Moyo.
Ibudget yakobulawayo ihleli ku 256 million United States dollars amadola seAmerica lawo ngakho oqhakathekileyo ukuze si-achieve lokho esingathi you want to rehabilitate infrastructure ekade isindala egoqela ama-sewer pipes egoqela ama-pipes amanzi yadabuka mchokosho esingathi ku improve service delivery lemgwaqo wethu ngithanda ukuxwayisa ukuthi izakhamizi zibhadale indleko lezi ezibuyayo esingathi ngama water ngama bills ababuya inyanga zonke ngoba i budget le thina yithi abahlala babulawa esingafunda ukuze iphumelele ngakho lesi ama 256 million amadollars eAmerica la ayisawufisayo ukuthi budget fund singabhadala promptly sibhadale kuhle izinto zizahamba kuhle edolobheni lehlawo kulawa khathesi ngikhuluma kanje idoroba abahlali thina bakubulawa esikwereta imunicipala over 200 billion Zimbabwe dollars imali leyo ukuthi xa ingabhadalwa konke lokho esikhala ngazo inhlupho zakubulawayo engizibalisileyo zingavuka ziqediwe ngakho asizameni insizakhamizi ukuthi sibhadaleni ngezinto ukuthi sithole lawa esingathi service delivery esiyifisayo edolobheni lethu singayifisi kuphela kodwa siyenzenini ngokuthi sincediseni sibhadaleni.
Umnumzana Mphumelelo Moyo isiphathamandla sekhansili yakobulawayo esibona ngendleko zikamanisipala. Kunjalo nje isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube omela njalo izakhamizi kukomiti yali kansili e-budget uchasisa ukunengi ngodaba lwe-budget kungqoqo ayiqhube losithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Ithwa yi-stand still budget ngezinye indlela kusho ukuthi kayisoziguquke kulokho eyayikho khona ngo-2023 kumbe ngo-2022. Imali yakhona ebhajethiweyo ilokhu iyona liyani 264 million, okukhangelela ukuthi iyezathuthukisa izinhlelo zakobulawayo. Nxa ngingafaka umzekeliso ukuthi abantu abasendaweni ezisemalokitshini abalisa omagwegwe ophumula ontumbane lezinye kutsho ukuthi nxa kade bevele bebhadala phose $29 ngama-US dollars kutsho ukuthi imali yakhona izasala injalo. Imali leyo lanxa ibuya kumaphepha ibhalwe ngama-US dollars ama-rates lawo kodwa umuntu uyenelisa ukuthi ayeswayipha kumbe abhadale loba ngayiphi i-currency ezilonga ivunyelwa eZimbabwe kumbe nxa ebhadala ngezimdola lakho kuyabe kuvunyelwa kusiba yi-equivalent lokho esingathi isilinganiso saleyo mali yabe ibhalwe ngama-US dollars. Okuqakathekileyo ukuthi sizakhamizi sinanzelele ukuthi kambe nguquko bani kumbe ntuthuko bani ezalethwa imali le esiyibhadalayo ngoba kasiyo mali encane phela imali le esikhuluma ngayo ama-$29 US dollars per month nxa umuntu ebhadale indlu kumbe abanye kwezindawo ubhadala ama-$25, $26 kusiya ngokuthi umuntu uhlala nga. Lokho-ke sesisitsho ukuthi abantu kumele bakhuthaze kakhulu ukuthi kumele ibhajethi nxa isithe yaba khona kube le ward specific kumbe ewardini ngewardini abantu batshele ukuthi kuyini abaza kubona okuzatshengisa ukuthi izimali zabo lezi abazibhadalayo zisebenzana esingathi ngama-indicators nxa sokuthelwe ibhajethi ya-implimentwa. So sikhuthaza kakhulu-ke ukuthi abantu basukumele phezulu nxa kusiya emihlanganweni le bakhona ezindaweni zabo balandelele ukuthi endaweni yethu thina lizakwenzani. Siyakhuthaza ukuthi izakhamizi lathi sisukume siyebhadala ngoba anti emadolobheni phela kakuhlalwa mahhala kuyabhadalwa.
Ngezinye indlela izakhamizi ziyakwamukela yini lokho njengoba imbadalo ingakhuphukanga?
Izakhamizi zihlala zidabukene phakathi, abanye abakwemukeli abanye bayakwemukela. Okwenza ukuthi abanye abangakwemukeli kuyini yikuthi ekuqaleni ibuya le ibhajethi esiyi-stand still kathesi abantu abazange baphatheke kuhle ngenxa yokuthi babevalelwe ezindlini kwakuyisikhathi se-COVID. So ngaleso sikhathi ibhajethi yayisenziwa ngama-virtual meeting. Siyakwazi ukuthi abanini bezindlu abaningi abantu abadala abangekhoyo kulawo maqembu abo-WhatsApp. Ngakho-ke le ibhajethi yabuya isisindlela ye-rebasing kwakuthiwa kongona sesisuka ekubhajetheni ngezimdola sisiyasebenzisa i-US dollar. So khonokhana-ke kwenza ukuthi kusetshenziswe i-interbank rate eyayingeke kudala kwasigcini sichiya abantu besemalini ephezulu. Yikho-ke kanti sikhuluma ngabo $29 kodwa siyakhumbula ukuthi ngesikhathi se-US dollar babebhadala ama-$17, $18, $19. So khonokhana kukhwezwa kusuka kuyona le imali ababeyijale ngesikhathi sama-US dollar qansi siya phezulu almost 100%. Abantu abazange bakukhwabithe khonoko. So ke kwahle kwadala ukuthi kusale kulo 2-2 ebantwini. Bezokusiba labanye-ke abakhangelele singathi bayathola ngcono njalo bekhangele ukuthi ubulawa yathuthuke siya phambili babe sebesithi hayi kodwa le ebhadalwayo inganeno ingconywana ngabe siyavunyelwa siyikhiphe. Abantu siphatheke sindawonye siyikhiphe sithuthukise ubulawayo. Khonokhana-ke kwahle kwadala u-2-2 lakhathesi abantu lanxa beyizwa imali leyi kodwa kukhona ukukhonana kokuthi imali le yafakwa singakonsultwanga njalo singazange sanikwa ithuba lokuthi sinakani. Kwangathiwa kuba ikucathamelwa i-ambuchi ukuthi abantu baphume le figa abantu kade bengayinanzeleli.
Lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi uhulumende uthi ukungasuthiseki ngokuthethwa ngokukhethwa komholi webutho umnumzana Philip Valerius Banda ukuba lilunga ledalele bandla lezanu PF lePolitbureau kulabo abangasuthiseki ngakho kabaye emthethwandaba. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umfundisi wesonto yeDestiny for Africa Network uReverend Obadiah Musindo wetheswa icala lokuvalela amantombazana ehoteleni yeHarare lapho ayesiya khona emacansini labo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Saludan Christi Josephine Njaya, amadoda. Lala amadoda amabili utomba kaliphana fokhempi usizo thaba sibe sesibuya ngale ko-MRT kubomboniso gumbo ngalela kumpinda kangezani madoda walingayi kuyajoyina izanu kabani liyehlukane labantu abantu bancindezela izanu ekhoneni iqiniswe elokuthi itshonephi lina liyayivulela izanu lithi hayi izanu izenzela umathanda elizwe nayi madoda likele izinto kamakhwapha kungathi akuhambi kahle thathani irole uwona madoda aya nyakuma
Salibonani, salibonani bakwa-Studio 7. Isikhalo nje esikhulu siyacela laba babona ngcono laba abaziyo okudlula amaphathi wonke abangakhulumi ngephathi ephikisayo abavule awabo amaqembu yeke isisisi ye okhulumayo uperfect ufaka amafutha phansi endaweni yakithi.
Ngiyabonga. Sanibonani, sanibonani emsakazweni uStudio 7. Ngiyabonga abasakazi niyaphila kodwa hayi nathi siyaphila bangithesha. Ngithini ngikhulume nami kancane ngendaba kaBaba Shabangu. Ngiyabona uBaba Shabangu useyibhidlizile indlu yakhiwe la. Kwakufanele lezi zinto beyilungise ekuqaleni kwangakaze kunamavotini ngoba manje useyibhidlizile indlu yakhe ngisho namavoti azayo noma uphunyaka ke lokuzona amavoti. Kunikeza izano PF ithuba lokuthi iqhubeke inqoba, iqhubeke inqoba. Yebo, uzamhlukanisa imbambo nomgogodla kodwa uBaba Shabangu bekufanele kwenze lokungakaze kuvoti engayibhidlizi indlu yakhe. Noma behlangana bebhekana lesilwane esinizano PF iqale besuse esihlalweni bese belungisa konke ke lokho okunyabona ngathi akuqondanga kahle. Bese ngithi khona wonke namaphathi amancane obani nabo bani yebo siyabona ukuthi okwawaye udla nje abantwini akusekhulu ufanele abantu behlangane beqale bebhekana nalesilwana esikhona esizana noPF esibulalizwe bese kuthe kugcineni mase bekhiphile ke lezana noPF sebehlukana ke beyenza intando yabo bemona beyenza njalo ngoba manje kuyefana ukuphethizana noPF bayashaya bayaboshwa bayabulawa kodwa bayiboni yonke lento abaqale bebhekane nezana noPF behlangane bebambana bengayibhidlizi indlu siyakhiwa bayeke nejubani lokuyafika njengaye MDC neTRC ihambi yofika ibhidlize bethole nabo ithuba lokuthi mhlawumbe mase kuphethelona kusekokushaya kusekuboshwa bekhululeke nabo bekhampeni bekhululekile yiyo nje into abantu bakithi abangayenza. Angisho ukuthi kunjalo kungumbono ke lokho.
KuStudio 7 siyabingelela, bingelela nakumthwakazi wonke. Yize kulikhuni ke manje, kulikhuni kakhulu kuba indebele, kulikhuni kakhulu kuba isizwe sikamthwakazi. Ngoba empilweni sekuyacaca manje ukuthi isithu esikhulu sikamthwakazi akusiyo mashona, akusiyo bantu baseMpumalanga, kodwa ngamandebele uqobo lwawo. Yiwo ayiva esizweni sawo ngokwawo. Manje ke indaba la, ukuze sikhululeke thina sizwe samandebele, asingakhethelwa abaholi ngabantu baseMpumalanga ukuthi asiholwe ngisibanibani, siholwe ngisibanibani njengoba kwenzekile. Uma kuvela uhlelo olunjalo okufanele ukuba ngabe siyazikhethela, asifuni kwenzeke lokho, sifuna ukukhethela. Konakala lapho-ke impela luyeza lukhulu luyanyelela. Ngiyasho ngiqinisile, ngiyongibuza ningiphale ulimi, asizi ukukhululwa ngabanye abantu, sizozikhulula thina. Uma safuna ukukhululwa ngabantu basesishoneni nje sidlala ngesikhathi, akukho into engekho yonke le. Lo mfana uchamisa njengoba nizwile nje abanye bemkhuleke ukuzinikela ngosuku lwakho lokuzalwa bethi bayedwe kuyacaca ukuthi baziyikhothamathe zakho kuyacaca ukuthi vele ayikho enye into abazoyivuma eyasesindebeleni babona nje kungunkulunkulu ngapha empumalanga sengathi ke kungavele zilime ziyetsheni ushabanga wayichitha iqede yonke le nto ngoba vele kade bengezukwenza lutho laba bakhethiwe njengoba vele nawe uchamise ngezukwenza lutho ayikho into akade ezoyenza ayikho nencane kufuneka kuqalwe phansi kwa zilime ziyetsheni mani hawu sikhathele ngiyaxolisa zulu
kumhlelele sanibonani bantu bakithi sanibonani into engiyibonga nje ukuthi nje hayi ngibonga nje ukuthi hayi indaba leyazikhipha mpela Studio 7 abantu bayalalela nathi sonke siyalalela kube nempikiswano kodwa impikiswano yakhona engiyibonayo ukuthi ngensuku zonke into engikhuluma ngayo lapha yikuthi nje mina ngizwa ubuhlungu ngobandlululo langokwehlukana osokufana nokwe-Israel nokwe-Palestine okuthiwa hayi lo ngumjewish lo ngum-arab lati eZimbabwe sile problem efana naleyo okuthiwa hayi leli lishona leli lindebele so where are we going is it going to solve any problem nothing kuzafana lento zepalestine lase-israel okwaqalisa khonapho nyakana silibhuzwe kuze kufike lakathesi kuloko kuliwa singazi ukuthi abantu babangani so nami bengicabanga ukuthi bantu ake sibe ningabantu lathi esikhangelayo ukuthi ilizwe ukuze liwe phambili siyenzani sikhohlweni ngedivision siyenzeni into eyi-one thank you very much siyabonga
Ya linjani linjani studio 7 linjani linjani siyaphila thina siyaphila ya ithi lapha ngibeke nami iphosela yazi khuluma ngochabango lapho ukuthi njengoba ethina kuzakhetha abayibona abazangena kukhetho ngumcabango wami bengithi i-triple C ingafaki abantu abazakhontesta ingafaki abantu abazakhontesta sibone ukuthi noma ayifakile ngiyazi ukuthi yina njengoba isetshenziswa izanu kuzafaka abantu abangasoze vele bawina kuzobe isele izanu ithathe izikhundla lezo ukuze phela bababhadale phela imali anti baqhatshiwe lapha izanu qhatshwa izanu lapha phela yena sonke umwengezo lo qhatshwa izanu so i-triple C ingangeni emhlanganeni wabo lo izanu izivotele yodwa njengoba indaba ebisemakhothi bengangeni ngoba abantu bakhethwa ngabantu labantu abakhiphile umwengezo bakhethwa ngabantu so engikutshoyo ukuthi i-triple C ingangeni emhlanganeni wakhona ingangeni emshadweni wakhona ingangeni akayenze yena uchabangwe lo lezanu yakhe nabantu bakwazi abakhetha Ya sibone kahle into yakhe leyo ukuthi ihamba njani. Yeah.
Studio 7 njani ngufela iqinisa lo khulumayo. Uyazi izanu icabanga ukuthi iZimbabwe ikhishi layo, ikampani yayo. Isezela nje umathanda. Naye ilentuzana le ama kumiso kwamalentuzana kwama recalls la abakhona. Kule kusisithe kuba nama recalls izanu yagijima fast yakwenza imshikashika yawo ukuthi la ama recalls asebenzi ama recalls athe engena kuzano izano yala yathi lo muntu abamazi owenza la ama recalls kodwa ku CCC mayisisi bathi lo muntu abamazi hayi owe CCC hayi akuzwakalo okwabo yiko kodwa kuzwakalayo ukusho ukuthi lapho mangabe izwe leli yaselingele izano mangabe usupporta izano noma ungabe uhamba lezano wena umelelekile lapho unamalungelo wonke afaneleyo kodwa mangabe usapota amanye amaphathi hayi awunalungelo komela wena ugqunywe ejele komela wena ufele ejele komela wena unyamalaliswe ngendaba zokuthi ukhulume lokho uhambe why iZimbabwe ingana freedom njengamanye amazwe okumele ukuthi abantu bezanu abazibuze khona okokuqala ukuthi why khona eZimbabwe kungatholakali freedom njengoba kwenzakala amanye amazwe a-challengeana the way a-challengeana ngakhona kodwa eZimbabwe izanu wayi-challenge sewuyisita sekumele ufe sekumele unyamalale sekumele kube khona okwenziwayo uvalelwe wonke amathuba yonke iminyango ivalwe ngendaba zokuthi u-challenge izanu ayi ngogoliyathi labo hayi safa ngezanu safa ngazi ukuthi siyophelelaphi ngendaba sezanu
lawo ke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 isikhathi ke asisavumi balaleli ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela
udaba lokuthi umnumzana Sengezo Chabangu ule mvumo na yokuxotsha amalunga e-CCC edalele parliamente e-senate le-council luzangena emthethwandaba kusasa. Amagqwetha alwela ilungelo loluntu awe Zimbabwe Lawyers for Human Rights asekweze amaphepha enkantolo ye-High Court ecela ukuthi yesule obizwa njalo ngokuthi umthetho obizwa ngokuthi i-Patriotic Act ngoba esithi awukho emthethweni njalo uncindezela ilungelo loluntu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye ngoChris Gande. Silazo njalo ezinye indaba ngo-7:30 ntambama.